and then sivumelane ukuthi thina ngo-April lo ama-workers wonke kumele ibhadale isalari yabo kungakafiki mhla ka-30 April eka-April. And therefore imali abalayo eka-January, February and March bazayibhadala, i-council izayibhadala nge-4 months installment, kusho ukuthi soon after ngase siqeda u-April sizangena ukuthi i-worker iyabe sihola umkholo we-1.5 month salary nge-month eyodwa.
Sinanzelela ukuthi izolo alivumelananga le-council ngoba belisithi kumele ilinike sonke isikwelede elaso, kodwa lamuhla livumile ukuthi belinike ingxenye.
Ye, siyade sifuna imali yethu yonke ye-3 months, kodwa sibonile ukuthi i-council kanyeke yasinika imali leyo ngoba siyabona ubunzima ehlangane labo i-council. So yikho sicabanga ukuthi hayi kasiyehleni lathi mbijana sicinge indlela engayenza ukuthi i-council iyanelise ukubhadala imali yethu. Yikho sibuye khonapho ukuthi sithi hayi madoda, kasivumelaneni orayithi konoko kuncane elifuna ukusinika khona, but kube lesivumelwano esibhaliweyo ephepheni uze kusasa nxa kungenzakalanga sikwanise ukuthi sikhombele sithi madoda lokho elasithembisa khona kakusayenzakalana.
Lithe liphuma emhlanganweni zonke izisebenzi zikwamukele ngezandla zombili na ukuthi iholo lazo abasoze belizuze lonke khonapho, bonke bavumelene lesivumelwano elibenzele sona le-council.
Hathi kabavumana, iningi livumile ngoba libona ukuthi kule ndingeko ukuthi abantu bebuyele emsebenzini, but abanye labavumanga ngoba yayabona lapho kulendlala khona ama-workers e-council abeselambe kakhulu kokuthi kube songasela weyi yokuthi bangenzani. Kodwa sithe kasivumelane ukuze sibe sicinge indlela yokuthi sibe semsebenzini njalo i-company iqhubekele phambili ngokusebenza.
Manje libona bonke bebuya kusasa?
Hayi, ama-workers kade ekhalele under i-union izucu. So nxa thina ama-leaders sivumile ukuthi sizabuya emsebenzini, kutho ukuthi wonke umuntu ade ekhalele umsebenzi o-under i-union izucu kuyamele ebuye futhi emsebenzini ngoba khonokho thina ezi-leaders sesikuvumile ukuthi abantu babuyele emsebenzini.